So we see card descend of a VOA in the valley.
Lingali Fuganjani is Luganda, Baulam Gelam Sagazoni was Studio 7, Womvulo, Mshazibu 6 and Tuligazi 2020, Mu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulaba lithumi lathoba milombili 18 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Osekukhweze inani labalegcikwane elizweni lafika ku-716.
Nxa sikhangela inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 through local transmission lincane kulabantu ababanjwe ngulo mkhuhlane bevela phandle kwelizwe. So asiqabeni nge-domestic tourism.
Isize yavezwa imbangela yohudo osolubulele abantu abedlula ithumi elokithini leluveve koBulawayo.
Impompi yengcekeza lempompi yamanzi kwaba lokuhlangana okubangela ukuthi abantu bathi nxa bevula izimpompi zabo ezindlini eluveve bathola ukuthi sokuphuma ingcekeza esambuzini kuphinde kuphumele amathishu.
Umkhankaso wokutshengisela ngenjongo yokususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni ekupheleni kwenyanga yonale uyagxila uxhaswa inkokeli yamabandla ezombusazwe.
Umkhankaso wethu ukuthi abantu bayitshengisele uhamba kuhle kakhulu njengoba ubona elizwe lonke selivuvutha wonke umuntu uyasabela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo zempilakahle luthi kulaba lithumi lathoba milombili 18 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Osekukhweze inani labalegcikwane elizweni lafika ku-716. Lolu gatsha lubike njalo ukuthi izolo kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa elamakhulu amane 1426 abahloliweyo ukuthi bengaba belegcikwane leli kumbe hatshi. Kunjalo nje uhulumende usebike ukuba kusukela kusasa impophoma zamanzi eVictoria Falls zizavulelwa izethekeleli. Uhulumende uthi njengoba indizamchina ezivela kwamanye amazwe zingakavunyelwa ukuphapha zivela emazweni amaningi kukhangelelwe ukuthi izethekeleli ezizabukela lezimpophoma izizalwane zeZimbabwe. Sixoxe losebenza edolobheni leVictoria Falls esenza umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ephias Mambume njalo ongukansila waleli dolobho. Saqala ngokumbuza ukuthi njengoba ifolosi isivulwa akwesatshelwa na ukuthi igcikwane le-coronavirus lizamemetheka na.
Gande angeke ngitsho ukuthi isinqumo sokuvulelwa kwezethekeleli sithethwe ngesikhathi esifaneleyo kumbe esingafanelanga. Ngani ngisitsho njalo? Mbona ingqondo ekhona lapha kumbe umqondo okhona okahulumende ngokuthi asiqaleli nge-domestic tourism. Nxa sikhangela inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 through local transmission lincane kulabantu ababanjwe ngulo mkhuhlane bevela phandle kwelizwe. So asiqaleni nge-domestic tourism siboneke ukuthi izasifikisa ngaphi njalo siyabe sinanzelela izinqumo zonke esiziphiwa yi-World Health Organization.
Bona umumo unjani khona ngapho edolobheni le-Victoria Falls njengoba sisazi ukuthi iningi lisebenza emahoteleni. Wona kade ngasela abethekelelayo ungasitshela ukuthi umumo unjani.
Nxa sikhangela kwamanye amazwe ikakhulu iSouth Africa bese sisizwa kuthiwa bebejonge ukuvula ama-border abo mhlaka 15 kuyona linyanga. Kodwa-ke engxenye ngenxa yokukhwela kwama cases abantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID kwele South Africa engxenye kuza force i-government yabo ukuthi yenze i-rethink ukuvula ama-borders. Tina njenge Zimbabwe mbona si right ukuthi sivulele I domestic tourism kusitsho ukuthi sivulela nje abantu abayabe selizweni kungavulwa ngama border ukuthi abantu becaphe bevela kwamanye amazwe bezosetheke bezosivakashela uhlupho esiba lalo kakhulu kanti njenge Zimbabwe ilizwe elibuswa ngabantu abangela idea ngokuthi ilizwe libuswa njani yikuthi kathesi nxa ungakhangela akula fuel so abantu even belesifiso sokuthi bafuna ukuvakashela indawo zokuthi bezilibazisa abasoze bekwanise ukutravela ngenxa yokuswelakala kwamafutha ezimoto so isifiso singaba khona kodwa indleko zokuthi abantu bavakashele indawo abazifisayo ngobuningi babo kuvinjwa yikuthi umkhonomo wethu ufile ulele phansi vele
zona izethekeleli ezivela elizweni libona zizabuya ngobuningi na nxa sikhangela ukubana indizamtshina eziningi azikaqalisi ukuphapha zingena elizweni
isimo sibi kande isimo sibi kakhulu ibhejwe litshekile i-Victoria Falls isinje ngendawo leyana okuthiwa ngesingisi yi-ghost town njengoba ujilo ukuthi iningi labantu abahlala kwele Victoria Falls besebenza emahoteleni lakuma-companies that are involved in tourism so ngenxa yokuvalwa kwe-tourism kungasela lutho indawo yethu nje abantu badubeke kakhulu badubeka basebunzimeni
umnumzana Ephias Mambume ngosebenza edolobheni leVictoria Falls esenza umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe njalo engukansila waleli dolobho Ukulumende useze waveza imbangela isihudo sesibulele abantu abedlula ichumi kobulawayo. Umphathi ntambo wezabelo umnumzana July Moyo utshele iphephandaba leSunday News ukuthi amanzi elokithi leluveve atholakale engcolile ngoba impompi zamanzi okunatha zahlangana lempompi zezambuzi. Abantu banatha amanzi lawa abanye bagula. Umoyo uthi sokubhubhe abantu abalichumi lantathu 13 lanxa ezinye izakhamizi ezitshele Studio 7 ukuthi kulakho ukuthi abantu ababhubhileyo bengedlula lelo nani. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina njengabahlali bakobulawayo siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sikhathazekile kakhulu ngembiko eveza ukuba impompi yengcekeza lempompi yamanzi kwaba lokuhlangana okubangela ukuthi abantu bathi nxa bevula izimpompi zabo ezindlini eluveve bathola ukuthi sokuphuma ingcekeza esambuzini kuphinde kuphume lama-tissue. Khona ukhayana kithi sikuthatha njenge-negligence eyenziwa ngulowo kumbe yiyo yona ikhansili ngoba yiyo lomlando wokuthi inika abantu amanzi ahlanzekileyo.
Sizwa kuthiwa njengenhlanganiso selisuse udaba elaluluhambise emthethwandaba phezu kokungcola kwamanzi wona la asebangele ukubhubha kwabantu. Usele ukuthi udaba lolu alusoze lulubisele emthethwandaba njalo kuyini okubangela ukuthi lilususe?
Ekuqaleni vele injongo yethu yokuhambisa indaba le emthethwandaba kwakuyisukuthi sifuna ukubophisa council per se. Esasikufuna ukuthi i-council yedolobho lakobulawayo isinike information ngalokho okwenzakalayo ngodaba loluveve. Ngoba unanzelela ukuthi bebengaphumela egcekeni, bebengantu abafuna ukuvika ngokuthi abantu bangamachapa kabagezisa amabhakede abo. Thina ikwathi sikusola khonokhani. So information-ke amaloya ethu aseyiphiwe ngamaloya ekhansilini. Konokana kutengisele ukuthi udaba lwethu sasiluhambisile ngaphambilini emthethweni injongo yakhona kwakuyingqikithi yokuhambisa lolo daba isifezekile ngoba information kumbe ulwazi sasiludinga sesilutholile. Ngokunjalo ke sesizalugcubungula silucwaninge lolu lwazi esilutholileyo sibe sesibona ukuthi kusiya phambili senza njani. Nxa kumele ukuthi sibuyele court emthethwandaba soye siyekele ukubuyela kodwa kathesi ke sisaphezu kokucubungula impumela abayiyo abasinike yona.
Okwakathesi isimo sona sinjani esamanzi wona la eluveve? Bakhona yini abalokhu beguliswa yiwo amanzi la?
Ye, basakhona abantu abagulayo ngokungananzela inani eselithela athendwa liguliswa yilo mkhuhlane liyadlula ku 1700. Njalo abantu asebebhubhile badlula ichumi, actually balichumi lantathu. So ngokunjalo ke singeke sithi ukuthi abantu udubo soludlulile, udubo lusesekhona ngoba abantu abathola lowo mkhuhlane kabakasili bonke. Kodwa sibe sesithi ukuthi siyakunanzelela ukuthi kunganthwa i-City Council isigijimile yaphansi khona ngale September kuyalungiswa ukuze abantu bangaqhubeki belokhu bethola amanzi angcolileyo. Njalo okunye sikunanzelelayo ukuthi baningi abantu lezinhlanganiso asebezinikele ukuthi bayekuhambisa amanzi ahlanzekile eluveve. Abanye ngabathenga amanzi bancedise khona ngaleluveve, amatanki atshiyeneyo ahanjiswe eluveve, izinhlanganiso ezitshiyeneyo, labantu abalothando lokubona abantu beluveve besila kule ingozi sebencedisile kakhulu ngokuhamba kuground bayancedisa ngamanzi ahlanzekileyo bowathenga boyathengela izakhamizi zeluveve. So ngokunjalo ke silethemba ukuthi izakhamizi zeluveve okwakhathesi sezisenelisa ukuthi thola amanzi ahlanzekileyo. Kodwa kasitsho ukuthi soku 100% sure, sitsho ngoba kulabantu abancedisayo ukuthi banikeze izakhamizi eluveve amanzi ahlanzekileyo. Njalo silethemba lokuba nkansili njengoba sibona ukuthi abantu sebeyikaphe ngeso lokhozi, silethemba ke isigijima la isenza imizamo ethile ezenza ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umkhankaso wokususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni kumbe ukumbamba ngamandla ukuthi alungisise umumo wezomnotho elizwe osuye nganxele ukhangelelwe mhlaka 31 kuyonale inyanga usugxilile. Lokhu kulandela uchaswa okwenziwe lumkhankaso yinkokheli yamabandla aphikisayo layo ethi kumele kutshengiselwe. Inkokheli esisekele lumkhankaso ibalisa mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Umkhokheli we-Transform Zimbabwe mnumzana Jacob Ngarivume. Umnumzana Noah Manyika okhokhela ibandla le-Build Zimbabwe lo mnumzana Nkosana Moyo okhokhela ibandla le-APA. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi ongomunye wabakhuthaza ukutshengisela.
Umkhankaso wethu ukuthi abantu batshengisele uhamba kuhle kakhulu njengoba ubona ilizwe lonke selivuvutha, wonke umuntu uyasabela sekutshengiselwa kwakhona njengokukhuluma esakwenzayo. Akufuzanga kuhleleka, kufuzanga ukuthi uyinkulelanga elinje, wonke amalanga azabe ngamalanga okutshengisela uhulumende kaMnangagwa azahambe.
Siyabona ukubana kule nhlanganiso ezibizele ukutshengisela mhla ka 31 wayona linyanga. Lina lani liyingxenye yabo na?
Thina siyingxenye yabo bonke ababizele ukuthi kutshengiselwe eZimbabwe njengokukhuluma kwenziwe ngumongameli we-MDC Alliance ubaba uNelson Chamisa ukuthi lilima ukulungisa ilizwe lilima. So akulandaba ukuthi ilima libizwe mbane, silongeze ilima libiziwe sizahamba siyehlakulela ilizwe lethu leZimbabwe. Wonke umuntu ofuna ukutshengisela ngokuthula okusemthethweni ekhonona ngomumo womkhathi elizweni leZimbabwe siyamsekela njalo siyingxenye yakhe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Did
Iphephandaba lobulembu we-internet leNewZimbabwe.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wazise umhlangano owenzwe izolo eHarare ukuthi nxa kungaguqulwanga imithetho yezokhetho akusoze kube lokhetho ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba le-Chronicle lithi amahotela lendawo zokudlela asiqale umsebenzi kulandela ukwekethiswa kwemigoqo yokuvimba igcikwane le-coronavirus. Kodwa kumele lezi ndawo zigeziswe okuzwayo ukuze leli gcikwane lingamemetheki. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani balandeli be-Studio 7, ngiyalibingelela nonke kawufela. Yeah, okhulumayo lichagwane elikhulu uncube omkhulu. Yeah, ngikhuluma kwele South Africa eJohannesburg ngokusebenza ngokuhlala ngise Plumtree khona lempela kwamakhulela. Yeah, yazi nginesimanga lana manje, kanti ngizokuthiwa khona abantu abafunyana benaleli gciwane le-corona ngabantu abavela kwamanye amazwe yibo ababanjwa lo mkhuhlane ngoba betholakala wona bequarantine. Ngingazi-ke ukuthi khona kanti labo abavele bekhona ekhaya bona bayakhona ukuthestwa na noma abathestwa na. So kungakuthi khona lapho angazi ukuthi kusetshenzwa kanjani. Ye, ngoba abantu nasekhaya khona phana kufanele ukuba bathestwe kubonakala ukuthi khona bayatholakala abanalo igciwane noma abakhona. Ngiyabonga, amen kuleyo ndaba.
Siyalibingelela basakazi, sibonga umsebenzi omkhulu elwenzayo ngokusazisa indawo ezenzakala elizweni. Mina ngu-Alec Nyathi okhulumayo ngise-South Africa. Ngoyikheze ntshiranyena umbuzo wami nayo ukuthi balungiselelo bani asebewenzile kumbe abawenzayo ukuhlanza izikolo nemithi yena lama sanitization abantwana nama-mask nakho konke angakanani lawo malungiselelo, ngoba iluvalo lwethu lolu ukuthi abantwana bakhuseleke kangakanani. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela basazi bami be-Studio 7. Hayi, thina siyaphila. Yazi enye into iyayangisa and ithelela inhloni, uzisiwa le nhloni ngento ezikhulunywa ngophugeni lawo. So uthi uyakhuluma khona badliwa bona bazange bazuze lutho nitho, okwabenza bangabikhona embusweni anti ukuthi badliwa njalo bona babevotelwa bebodwa lo president wakweni uThokozane lo kathi kusamisudingana. Akusela enye into ngitho engakhulunywa ngaphandle kwaChamisa. Kathi anti ngaba balungisa ilizwe lelifayo lokusela konke lobo obugcweleyo bathiyane lo Chamisa. Bafunani kuChamisa? UChamisa thina kasimlahle samvotelayo, sizakufa laye kubomvu kumnyama. Sazi bona babelokhe bebhizi esenzela ukunika izandla ilokhuzeni ye-MDC. Manje akhohlaphinde uThokozane kahamba aye kufakatshana le. Lina libona umuntu ogela ibhibho yena engumuntu ongumfazi angaba ngupresidenti omele ilizwe, umuntu oyenyanye kanjalo, kahambe katshana la.
Siyalibingelela basakazi be-Studio 7, silifisela impilo ende, sithi phathani kuhle umsebenzi wenu. Mina nzama ukuphendula ngiqondisa lubaba othi yena uChamisa ubiza ama-sanctions. Umuntu mangazi akukhuluma kungona thuli, ngoba thina abalandeli bakaChamisa asivela ngesinye ikinyike. Xa ungukamakhuphe ngoba nenhloni, ngoba umakhuphe usetshontsha ama-MPs e-alliance esithi ngawakhe. Wo umuntu akazinuka amakhwapha angazasekela into engaqondile etshontsha amavoti abantu. Thina angeke sijike kuChamisa, siyaphambili ngoChamisa noma sekumnyama sokuthi Dagon Blue, asitshintshi, asiyengwa njalo asisadufiswa. Akusena muntu ongahlaniphanga ongafundanga ngepolitiki zezibakhe. Sithi phambili Chamisa, Chamisa hoye, kuze kube laphakathi, kuze kuyevalwa, asitshintshi.
Linjani basakazi? Hayi, ngiyabonga. Mina engikutshoyo kuphela yikuthi hayi, ibhathi kalihlohla. Asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni. Abantu besishoneni sebebuse kakhulu, bayehluleka ukukhokhela abantu. I-corruption kibo ngoba bona
bahloshana bodwa emsebenzini ake kubuso omunye umhlobo uchamisa laye vele lishona abantu besishoni nibo babulalile silizwe la right leg baqalisa into zabo ze-corruption ake kubuso omunye umhlobo ke kuma ukubusa abantu besishonini lo babothi yena uchamisa i-tribalism asikhulumi nge-tribalism indaba kungakaze kubusa omunye umhlobo amashona yiwale tribalism ake kubusa omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besihlonini yibo abehluleka ukubusa yikho okwenzakalayo ngiyabonga
sanibonani sanibonani balandeli be-studio 7 ngiyalibingelela nonke kawufela ye okhulumayo lichagwana elikhulu uncube omkhulu ngikhuluma kwele South Africa eJohannesburg ngokusebenza ngokuhlala ngise Plumtree khona lempela kwamakhulela yazi nginesimanga la namwe kanti ngizokuthola kona abantu abafunyana benaleli gciwane le corona ngabantu abavela kwamanye amazwe yibo abanjwa lo mkhuhlane ngoba betholakala wona bequarantine ngingazi ke ukuthi khona kanti labo abavele bekhona ekhaya bona bayakhona ukuthestwa na noma abathestwa na so kungakuthi khona lapho angazi ukuthi kusetshenzwa kanjani ngoba abantu nasekhaya khona phana kufanele ukuba bathestwe kubonakala ukuthi khona bayatholakala abadlala igciwane noma abakhona ngiyabonga amen kuleyo ndaba
Livuka njani basakazi baka Studio 7 yimi ukhuthe ngingapha entaba zinduna ngithanda ukuthi ngithi ubaba lowu okhuluma ngokuthi endlini yakhe ulabantu abangu-9 abangeke bavotela uChamisa ngithanda ukuthi ngithi baba uthethe isikhathi eside kakhulu ukukhuluma into engazwakaliyo ibandla likaChamisa wasekelwa ngabantu abadlula i-2 million ngaphandle kwakho labantu bakho abangu-9 Ubaba uChamisa akasoze adilike ngokuthi wena labantu bakho abangu-9 alisozile imvotele. Hamba uyovotela umthwakazi njengokutsho kwakho njengoba usithi wena uphuthi phambili lomqondisi. Thina sithi phambili loChamisa chete uthanda ungafuni. Nguye umuntu ozakhulula isizwe. Lokho okutsho yena ukuthi ufuna i-9 city elazithenjiswayo. Zazithenjiswe izabhu ayikhona umqondisi. So khohlwa umuntu kaNkuluNkulu ukuthi usitshele ngokuthi thina sibe ne-tribalism njengawe silandele lokho elithi lifuna ukudabula ilizwe phakathi. Ivele iZimbabwe yethu incinyane kangaka lithi liyiquma phakathi njani. Thina esikutshoyo sifuna umuntu oza kwenza ilizwe lithuthuke onjengoChamisa lo ongamfuniyo. Thina sithi Chamisa chete ufuna ungafuni sithi Chisa Mpama Chisa. Thina esikuchothozayo iZANU-PF lo makhuphe wakho othi waye nguvice president kaTswangirai. Siyakwazi ukuthi uChamisa wafa kwaNgutswangirai ngesizathu sokuthi umakhuphe wayetheni ufuna imali ngala ndaba leto zepolitiki siyakwazi konke khonoko uTswangirai emkhuzi umakhuphe emtshela ukuthi uzathi ufuna imali njani ufuna ukusibulalisa ngabantu thina sifuna abantu baphume enkingeni yeZANU-PF yena uthi awula ndaba ufuna imali yikho kwafa kuChamisa wena makhuphe sithi phansi lawe lo Douglas Munzura wakho lo mnangagwa wenu thina sithi phambili loChamisa chete mdala wabantu abangu-9 Chamisa chete le-9 yakho sala lendlu yakho
Siyalibingelela basakazi sibonga umsebenzi omkhulu elwenzayo ngokusalisana indawo ezenzakala elizweni nangu-Alec Nyathi okhulumayo ngise-South Africa ngowekhezi entshelanyeni umbuzo wami nayo ukuthi balungiselelo bani asebewenzile kumbe abawenzayo ukuhlanza izikolo nemithi yena lama-sanitization abantwana nama-mask nakho konke angakanani ndawo malungiselelo ngoba iluvalo lwethu lolo ukuthi abantwana bakhuseleke kangakanani ngiyabonga
ngiyalibingelela basakaze ku-Studio 7 kanye nje lonke balaleli be-Studio 7 igama lami ngu-Cowden Mncube ngisesiqintini selibhala siphakathi kokuxoxisana ngodaba lolo lokuthi sivikela njani umkhuhlane we-COVID-19 njengoba usala ukhuphuka elizweni uqansa usiya phezulu kunzima silandela zona izixwayiso esizixwayiswayo kuma-wireless emaredweni lapha silandela khona kokuthiwe yihulumende kodwa inkinga esilayo ikakhulu thina esisemaphandleni ikakhulu kulo mhlubulo wasemandebeleni hhayi uvi ngoba umkhuhlane lobonakala ukuthi ugcina ngamandla emqandeni pho iphango elingapha leso miso esikhulu ongokuthi nqa ungahlasela hayi kubi kakhulu kubi kakhulu kakhulu sibile kungaba lo kubhubha sibile kwabantu okunye okuphindiweyo ye ngizokuthi mina ngowami umbono njalo aluba lezikolo lezi zamiswe ikakhulu laba abantwana abaphansi kucalisele ngo-grade 7 kusiya phezulu bebone kumnyaka ozayo ngoba ukuhlangana kwabo njalo lo uba lo mkhuhlane usanda elizweni kungadala ukubana ngapha esigabeni esiyisona esingalakho ukwedlulisa umqando ukudla hhayi uhlasele ngamandla ngoba kubi sibili sikhuluma kunjena nje kubi kubi sangukafikeli
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ngomgqibelo bekulikhefu lokunanza uzibuse wele Melika okubangele ukuthi izizalwane zalelo lizwe zivakatshelane zijabulela leli langa. Kodwa kwesatshelwa ukuthi kungaba kubangele ukukhwela kwenani labalegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika eWashington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi kunjani lapho akhona.
Igcikwane le-corona ngapha eWashington State selizwakala liphenduka kwezinye indawo. Abantu abathestwayo balokhu betholakala belalo igcikwane lelo lilokhu liphindaphinda liphenduka. Kodwa ukuvulwa lapho ababevula kuthiyana ngokuthi i-county lama-infections angakanani. Njenge-King County lapho esikhona akutshintshanga lutho, indawo zilokhu zivaliwe, indawo zokudlela azivulwanga, ezokunathela, izitolo zivuliwe, sezile maviki amabili zivuliwe. Kodwa ukungena kwakhona lingena lilayina phandle bebala ukuthi esitolo kulabantu abangayo kumele luthi abanye baphume. La mabhasi nje i-public transport lokungabi khona njengendlela eyayingayo njalo abantu bayabalwa ukuthi abangena ebhasini bangakanani. Imisebenzi silokhu sisebenzela ezindlini singazi ukuthi kuzaze kube nini. Kodwa ukhanyangani usebenzele ezindlini kuloko kuqhubekela phambili ngoba asikavuli nje.
Bayahamba yini abantu emsebenzini, ezikolo kumbe ezokuzijabulisa ezifana lamabhawa lokuyabukela amabhayisikopu?
Izikolo lapha azikavulwa ngoba kathesi vele isikhathi sokuthi izikolo zivaliwe besizavulwa nje ngenyanga elandelayo August ezinye ngoSeptemba. Basabalisa ukuthi izikolo zizavulwa kumbe kasoze zivulwe. Akukezwakali lokhu njengoba nje izolo beselebrate i-independence July 4th. Amabeach abevaliwe, abantu bebeselebrethela ezindlini. Amabhayisikopo kawakavulwa, amabhawa kwezinye indawo amanye amadolobhu asevuliwe kodwa kwezinye indawo akukavulwa. Izinto zakhona zihamba nje kancinyane kancinyane ukuthi bakhangele ukuthi umumo umi njani. So hayi ukuvulwa lapha izindawo zivulwe kancinyane kancinyane nje behamba benanzelela ukuthi benzeni.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni seWashington State.
Sikhosana buhlungu esigqibela uhlelo lwethulwa namhlanje.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. ugatsha lwezempila kahle luthi kulaba lithumi lathoba mine mbili 18 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Osokukhweze inani laba legcikwane leli elizweni layafika ku-716. Umkhankaso wokutshengisela ngenjongo yokususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni ekupheleni kwenyanga uyagxila uxhaswa inkokheli yamabandla ezombusazwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olifanelisayo nguChris Gande.